banika one day notice khonapho khonapho sethi no umsebenzi awusekho kodwa na umsebenzi wawukhona sathi oh no problem sathi siyaxhuma sizabuya ezindlini after 2 days sothiwa sokhathwe abanye abantu sebesebenza ama-piece job bebhadala khonapho khonapho cash in hand abanye basuswa wasebenzela emopane ngale ngathi abakhuthwayo sathi ngathi 300 something.
Indaba zemali-ke zase zihamba njani laphana?
Indaba zemali thina esamiswayo watshela ukuthi imali zenu definitely zizangena month end ka-October. Sathi no problem njengoba lisinikeze imali zethu masinya masinya bathi no problem kahle senje ranikwiro imali zethu zonke ipheli nama-leaf days wathakhonikwekwathi kungene khonapho sathi no problem ayisangenanga yama-leaf days le ma-benefits kwangena imali esayisebenzela think ukuthi from 1 October to khonapho esagcina khona esamiswa khona khonapho.
Namuhla-ke kuyini okwenzakele?
Namuhla thina besihambe ngale sifuna uyabuza imali zethu njengokusho kwabo ngemande esithi imali zenu besithi izolo Tuesday ngizangena zonke thina sathi no problem sengingayisho njalo hhayi sathona ilanga si-check-a amafoni ama-balance one akula lutho namuhla sathi madoda sihambelini sonkeni ama-ex-employees abangatholanga endela abanye futhi abasebenzayo abangatholanga sathi yonto kuyanini phandlela ngapha sifike indlendu le yemali le because kelize liyasebenza ngayo imali yakho awakayitholi.
Kugcina sekusiba lesivumelwano esokubhadalana imali na?
Isivumelwano yathi isikhona bese kubizwe yena umchina obona ngokwemali and ubizwe ngamapholisa ukuthi bona kuyalapha tshela abantu laba ukuthi imali zabo uzabanika nini and wathi before 31 January yabo then waphuma khama sathi a ngcono kube labantu abayi-3 ama-ex-employee uhambe labo e-ofisini yakho unamchayina no-HR yalaba ama-ultimate liyefenela phansi lizwanani ukuthi yikho yini baphuma bahamba bakhumakhuzela ngale then basesenda i-message ku-group laba esikhona kulikhotha nokuthi mhlaka before 31 or after 31 so yikho lapho unomsindo khona khonapho ukuthi before 31 angisethe check ifuna zifuna namusho lokusasa